asikhulekele.
Lord,
Nkosi, kathesi siyakholwa. Siyakholwa kundodana kaNkulunkulu. Futhi ngalokho siyamukela impilo elaphakade ngaye. Manje sesibuthene futhi limini kumbe lintambama okwenye inkonzo njalo. Sikuthemba wena ngombiko futhi ngalokho wena ozasitshela khona lobu busuku. Siyakukholwa wena Nkosi njalo silinde kuwe. Futhi wena wathi laba abalinda enkosini bazavuselela amandla abo, bazakwenyuka ngempiko njengengqungqulu. Futhi siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzasinika amandla okwenyuka phezulu lobu busuku lapho silinda kuwe. Siyakubonga wena ngalaba bantu futhi ukuthi bathoni kuwe njalo bathoni lakimi. Ngiyakubonga wena ngakho Baba, bangamagugu akho. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lobu busuku ukuthi uzitshengise wena endleleni kibo kulokhu abakudingayo. Nxa ekhona ogulayo lapha makaphiliswe. Nxa kulokhu kuthandabuza engqondweni yomuntu ususe Nkosi. Futhi sinikeze okobukho bakho njalo lezi buso zakho ngoba siyazidinga Nkosi. Wena uyisaneliso sakho konke futhi singelawo asingeke senze lutho. Siyakhuleka ukuthi uzakwamukela ukubonga kwethu ngalokho konke okwenzileyo. Ebizweni likaJesu Kristu sikhangelela izibusiso zakho. Amen. Lingahlala phansi. Futhi yebo, uyaqandelela lobu busuku besonto phakathi lapho ukudlula isonto edlulileyo ebusuku. Silokubonga okukhulu kubafowethu abasebenze bethembekile ekungeniseni lokho. Ngiyazi ababili kumba abathathu babo, umfowethu Mike Eagan, njengokuba ngimbone emuva le, njalo mina umfowethu Mike, umfowethu Southman, umfowethu ngiyakholwa Roy Robertson, njalo umfowethu Wood. Futhi labo bonke bebelapha beginqa ngakho bezama ukungenisa ukuze sibe lombiko lo kathesi kumbe lamuhla. Ngakho siyabonga. Manje isonto ezayo kuseni inkosi ivume, ngifuna ukuba lenkonzo yokuphiliswa imithandazo yabagulayo. Futhi sizayibeka ukuthi ibe yinkonzo yokusiliswa nxa inkosi ivume. Nginanzelele likuseni kule nqumbi yamahenki lapho ngiwakhulekele. Futhi mina lapho likhuleka njalo lihlabelela ngiwakhulekele amahenki. Futhi njalo kulamaningi lapha lobu busuku. Ngakho siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasilisa abagulayo. Ubufakazi obukhulu obunenge bokusiliswa phakathi kwethu futhi emhlabeni jikelele. Futhi siyabonga ngalokho. Futhi bengicabanga isonto ezayo kuyikuba mina kumele ngingabikhona okwesikhatshana. Futhi besiphatha okunenge ukufundisa nje njalo lombiko lo ebengicabanga ukuthi kuyinto enhle nxa singaba lenkonzo yokusiliswa. Sikhulekela abagulayo futhi siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzasinikeza isikhathi esikhulu. Manje iningi lenu kumele lichayele umango omude lobu busuku. Ngakho bengikhuluma lamaxuku ngale eBlue Boar Cafeteria lamuhla lapho engangelo kudla kwantambama. Abantu abanengi abalungileyo ngibaxawulile izandla futhi ngikhulume labo. Abantu engingazake ngihlangane labo, labo ababuya lapha ebandleni. Futhi ngiyabonga abangani abanje. Futhi ngifuna ukubonga munye ngamunye wenu. Abanye benu badopa ama-blackberry futhi basilethela, njalo omunye usiphathele ibhakede lesirapu kumbe amamolasi. Ngiyakholwa kwakuyiwo futhi njalo izinto alikwazi ukuthi lokho kutshoni. Futhi ekuseni ngiyabuya futhi ngiphume endlini kwesinye isikhathi kule enye ekuseni. Kwakulomunye umfowethu le owayesesimweni esibi kakhulu engelampahla, njalo lezi zinto ngifuna ngihambe ngimtholele impahla. Ngaqala ukuphuma futhi ngaphosa ngakhubeka phezu kwebhakede lama-blackberry lihleli lapho. Ngathi ubuye lama-blackberry la, futhi yena wathi hatch, angizange ngibe lokwenza lapho. Ngibe lapha ilanga lingakaphumi futhi ebesehleli lapha khona-ke. Futhi kwakungumfowethu Radel omuhle wangiphathela. Futhi ngakho lezo zinto ngiyazithakazelela ngempela. uBilly Paul ungitshele manje imzuzwana edluleyo ukuthi phakathi kwaleli bandla lobu busuku bathatha umnikelo. Lokho bethatha mina ngiyalibonga ngalokho. Bengingafuni ukuthi likwenze lokho. Ngiyabonga imizamo yenu njalo nokunjalo, kodwa kade kungadingakali lokho. futhi kodwa inkosi ilibusise liyazi ibhayibheli lathi njengokuba likwenze kulaba abancane likwenze kimina. Manje bengingathi ngikhuluma kini ngombiko ngokuqondileyo impela, futhi abanye abantu bengabe bekuthatha sengathi ukuthi ngicabanga ukuthi uJesu uzabuya ekuseni kumbe kulobu busuku. Ngicabanga njalo. Manje angitsho ukuthi uzakwenza yena, futhi njalo engangabuyi ngeviki ezayo, futhi kungaba ngumnyaka ozayo, kungaba iminyaka elithumi, angazi ukuthi ubuya nini. Kodwa kule nto eyodwa engifuna izikhathi zonke ngihlale liyazi engqondweni, lilungiselele umzuzu wonke kumbe ihola. Bona lokho nxa engabuyi lamuhla engaba elapha kusasa. Ngakho gcinani lokho engqondweni zenu ukuthi uyabuya. Futhi angikwazi ukuthi ngasikhathi bani okuzakuba lihola lami lokucina kulo mhlaba. Ngitsho lomunye wethu, futhi akula lomunye wethu okwaziyo ukuthi uyabuya nini. Laye akakwazi ngitsho yena ngamazwi akhe ngokwakhe wathi ubaba kuphela uyakwazi lapho azabuya khona. Ngitsho le ndodana ayikwazi lapho azabuya khona, ulapho uNkulunkulu nxa emthumile kithi. Futhi kodwa sikhangelela ukubuya kwakhe, futhi nxa engasoze abuye kusizukulwane sami, engabuya kwesilandelayo. Nxa engasoze abuye kusona leso, uzabuya kwesilandelayo. Kodwa ngokwami angiboni kulesikhathi esisele mina nje kimi kungenzakala loba yisiphi isikhathi. Manje lokho akutsho kathesi ukuthi uzabona amazulu eguquka njalo onke. Akusikho ukubuya ngikhuluma ngakho, ngikhuluma ngokuhlwithwa. Bona uyenza ukubuya okuthathu. Ubuya ngamabizo amathathu endodana, ubuya ngobuthathu uyise indodana umoya engcwele. Bona konke lokhu kunguKristu ofanayo, kunguNkulunkulu ofanayo isikhathi sonke. Manje siyazi ukuthi ubuya ukuzoletha imisebenzi emthathu yomusa, ukulungisiswa, ukuhlanjululwa, ubhaphathizo lomoya engcwele. Konke kukuNkulunkulu kupheleliswa ngobuthathu. Futhi ngakho yena wabuya okokuqala ukuzohlenga umlobokazi wakhe, uyabuya okwesibili njengokuhlwithwa ukuzothatha umlobokazi wakhe, uyabuya okwesithathu elomlobokazi wakhe inkosi lenkosikazi. Emva yikho lapho abantu abanenge abalindele ukubuya. Kodwa nxa ebuya lesi sikhathi, akula ngitsho kodwa labo abalungeleyo bazakwazi nxa ebuya. Kuzakuba lokuswelakala kwabantu abasoze babekwazi ukuthi kwenzakaleni kubo. Bazahlwithwa ngomzuzwana, futhi bazatholakala beswelakele beguqulwe ngesikhatshana ekucwayizeni kwelifa. Ngakho lungiselelani lokho, kuzabe kububi ngenye ikuseni ukuswela othandekayo. Akula ongabatholi, akusoze kube kubi ukwazi ukuthi sokwedlule njalo wakukhutha. Ngakho hlala uphambi kukaNkulunkulu. Manje iviki elandelayo inkosi ivuma umvulo ozayo. Sukela kuviki esukela kulo mvulo ngaNkulunkulu evuma, ngithatha imuli ngiphindele e-Arizona lapho abaya khona esikolo. Ngakho ngiyaphenduka. Manje angiyiphandle le, angila nkonzo yokuya phandle le. Amvamanga ukuba si-Arizona, ngihambile kwenye indawo. Ngiyathatha umkami phandle le umvulo zayo, ngiyaphenduka lapha njalo. Ngizasuka ngisiya eBritish Columbia, ngiphenduke eColorado, ngizabe ngise-Arizona njalo ngesikhathi sokusondela iKhisimusi imzuzu embalwa nje okwesikhathi eseneleyo, mhlawumbe amalanga amabili kumbe amathathu. Ngibuthanise imuli ndawonye, ngiphenduke lapha ngekhefu leKhisimusi inkosi nxa ivuma ngibe le nkonzo ngeviki yomnyaka omutsha lapha. Ngakho-ke ngilapha, okuba lapha ikakhulu ngilapho okwesikhathi esiphindwe okulithumi ukwedlula phandle le, ngoba asila bandla kumbe inkonzo phandle le, akula lutho esilalo phandle le. Ngakho ngendlela yenkonzo lokho yinto nye-embi. Ngakho angilandawo yokuthumela abantwana abaza kuzwa lumbiko njengabantwana benu bewuzwa lapha, futhi ngakho yibo ububi esilabo. Kodwa bonke baphilile, bomile kuyajisa umkhathi womileyo. Kodwa abantwana bonke bakhanya bephilile ngcono. Angikho khona lokwesikhathi eside okweneleyo ukwazi ukuba kule mpila kahle kumbe akula mpila kahle. Ngihlezi ngihamba, futhi ngiyacabangela ukuthi ngazalwa ngiyisihambi. Umkami ungibiza, ngiyazi ukhona la. Ngakho ngiza kuthola lokho emva kwenkonzo. Lonke liyazi ubizwa ngokuthini lokho? Imimoya eguqukayo kumbe imimoya engathuliyo kumbe loba yini uyazi, chebe eliphetshulwayo kumbe ngihlezi ngingohambayo ngezinye indlela. Futhi ngichathile manje iminyaka engamachumi amabili. Nambili, futhi mina, ngezinye isikhathi ngicabanga ukuthi ngingumfokazi endlini, ngoba kumele ngibe ngihamba. Kodwa ngikhangelela isikhathi lapho esizahlaliseka ekhaya ngolunye usuku. Kodwa kathesi impi sasekhona, ngakho asibeni emkhulekweni. Lingakhohlwa, isonto ezayo ekuseni, inkosi nxa ivuma, iletha abagulayo, labahluphekayo benu, liphangise ukubuya, uthole indawo yakho, futhi mhlawumbe kule xuku elimele likhulekelwe. Sizanikeza amakhadi omkhuleko. Nxa engeneli asoze sinikeze amakhadi omkhuleko ayaneleyo nje okwenza umzila nje ngamadazeni amabili kumba amathathu kumba kunye. Kodwa mhlawumbe sizanikeza amakhadi omkhuleko. Ngakho mhlawumbe siza kwenza ngehola ngaphambilini kwenkonzo ejwayelekileyo engicabanga ukuthi kuthatha kuzabe kuyisificamunwembili, isificamunwembili kumbe isificamunwembili lengxenye bazanikeza amakhadi omkhuleko bevule ibandla. Benikeza amakhadi omkhuleko isonto ezayo ekuseni. Futhi ngakho ngiqiniseke ukuba lapha lilande lilethe abathandekayo benu ibabeke phakathi lapha kuzabe kukuhle njalo kuqandelele ebandleni nxa begula futhi siza kwenza konke ukubakhulekela. Ngiyabonga njalo ngomnikelo wothando. Futhi kathesi sizafunda ilizwi likaNkulunkulu lobo busuku futhi njalo lungiselelani ngesenzakalo sobukho bakhe njalo ukusilethela ilizwi lakhe. Manje singafunda okulotshiwe, kodwa uNkulunkulu kumele ambule umongo. Bona, singathatha okulotshiwe, kodwa uNkulunkulu kumele ambule umongo. Futhi lapho lisavula encwadini kaJeremiah isahluko 2. Ngifuna ukuthi ngithi ngiyathokoza ukuba kanye lathi umfowethu Livele, umzalwane oligugu enkosini. Futhi ngicabanga lapha umzalwane lapha angikwanisi ukucabanga ibizo lakhe umfowethu Willard Chris. Futhi ngibonile abazalwane abavela eArkansas umfowethu John, futhi labo abavela endaweni zePoplar Bluff, futhi umfowethu Blair, futhi umfowethu Jackson, futhi lo mfowethu Radel, futhi labanengi labo engingeke nje ngifisa ngingabiza ibizo lawo wonke umuntu, kodwa ngiyenelisi nje ukukwenza futhi liyazwisisa. Mfowethu Ben Bryant ngiyabona ehleli lapha, ujwayele ukuba lijiko lami lama emen lapho. Wonke umuntu uyazi uBen ngephimbo lakhe. Aha. Thina sihlezi eCalifornia ngesinye isikhathi. Ngangithumayela umbiko ebantwini beBaptist phezulu esigodini. Babele tende likhulu lapha futhi lenenge kungathi ngamaBaptist ayizicukuthwane. Ngangingezwa uAmen loba ngapha. Uyazi ngisesaba ukuthi abanye omama bazasubula impende ebusweni babo. Futhi njalo into yaqala, uyazi ngabona inyawo ezimbili njengalokhu siya phezulu emoyeni, futhi lezandla ezinkulu ezimbili, futhi inwele ezimnyama zinyakazela lapho eklabalala kanjalo. Amen. Ememezela kanjalo, futhi ngakhangela khona ngathi Ben uvela ngaphi. Wayethola ngempela u-amen. Ngiyabona umkakhe emkhangelisisa kancane. Awu, uselahlekelwe kancane yilezo nwele ezimnyama. Kodwa lokho kulungile, uyazi ungakhathazeki ngakho. Ngenza njalo ezizami isikhathi eside sidlulayo. Ngakho kathesi lingakhohlwa ukukhuleka. Manje lapho singena kucele elihloniphekayo lenkonzo, khumbula nxa singabala leli lizwi, ngakho uNkulunkulu uzabusisa ilizwi lakhe. Alisoze liphindele kuye lize, kodwa lizafeza lokho elikujongileyo. Futhi ngiyazi ekufundeni ilizwi ngizahlala ngiqondile. Nxa ngifunda ilizwi, uNkulunkulu uzalihlonipha ilizwi lakhe. Manje asisukumeni ekuhlonipheni ilizwi lakhe.
The second chapter,
Jeremiah isahluko 2, kuma verse 12 no 13 ka Jeremiah 2.
Be astonished, O heavens, at this.
Mangalani, O mazulu, ngalokho. Lithuthumele ngokwesaba okukhulu. Lichitheke kakhulu, icho inkosi.
For my people have committed evils.
Benzele izinto ezimbe ezimbili. Bangijile mina umthombo wamanzi aphilayo. Futhi bazigebhela imthombo yamanzi. Imthombo yamanzi evuzayo. Engagcini amanzi. Azikhothamiseni amakhala ethu kathesi. Nkulunkulu omuhle, ilizwi lakho selifundiwe. Futhi siyakhuleka ukuthi uzahlonipha lelo lizwi lakho. Njalo usinike lobu busuku umfanekiso kumbe okuhambelana lakho. Sikhangela amalanga adlulayo, u-Israyeli njengemizekeliso njenge Bhayibheli lisifundisa ukuthi singabona owabenzela khona lapho behlonipha ilizwi, sibone owabenza khona lapho bengalihloniphi ilizwi, futhi sifunde esingakwenza.
So we pray that
ngakho siyakhuleka ukuthi uzakhuluma lathi lobo busuku ngendlela emangalisayo ukuze sibe kwazi ukuziphatha kulolu suku esifunde likuseni ukuthi siphila kulo, ngoba siyakucela lokho ebizweni likaJesu. Amen. Singahlala phansi. Ngifuna ukukhuluma lobu busuku ngesifundo okwesikhathi nje esifitshane ngamatanka amanzi avuzayo. U-Israyeli wayeyenze into ezimbili ezimbi. UNkulunkulu wathi babesuke kuye umthombo wempilo, futhi bazenzela amatanka amanzi okunathela kuwo. Manje lokho ngenye into isizathu engicabanga ngalesi sifundo bekungenxa yokuthi bekuzahambisana lalokhu ebengikutho likuseni ngokwehola esiphila kulo, futhi injongo leyo esikuhluphekelayo. Futhi sikhangela u-Israyeli njengomzekeliso ukuthi lokhu uNkulunkulu ayeyikho uhlezi efanele ukuba ngokufanayo, futhi kule nto eyodwa uNkulunkulu ahlezi eyihlonipha, lokhu kwakuyindlela yakhe yena ayenakekele abantu. Futhi lapho bephuma endleleni leyo, ngakho-ke uNkulunkulu wayengasahlonipheki, futhi uNkulunkulu wenza abantu bahlupheka ngenxa yokuya kude nalokho ayebatshele khona ukuthi bakwenze kungelani ukuthi kwakuyini. Wabanikeza lo mthetho, ungabambi, ungaphathi, unganambithi, kungesibubi nje bokwenza, kodwa ububi bokungalaleli lokhu ayethe kwenziwe. Futhi izikhathi zonke uhlezi kungeke kwaba lo mthetho ongelasijeziso somthetho, ngoba nxa kungelasijeziso ngakho umthetho awusilutho kangako ngaphandle kube lesigwebo omthetho. Manje siyafumana abakwenzayo ngalolo suku kukhanya kuhambisana lalokhu esikwenzayo lamuhla, lokho kwenziwa ngabantu besonto. Manje sibona into engajwayelekanga lapha, ngabe kungajwayelekanga kwabanye abantu lapho yena esithi lini bona bazakhela amatanka avuzayo. Manje mhlawumbe abanye benu alikwazi ukuthi itanka lamanzi kuyini, bangaka bakwaziyo ukuthi itanka lamanzi kuyini? Awu inengileni nxa kwakhuliswa eplazini uyakwazi ukuthi itanka lamanzi kuyini. Ngiyakhumbula senganatha izinanakazane eziningi kwelinye ukwazi ukuthi itanka lamanzi kuyini. Ngachumayela le emaphandleni lapho engadini lapho owawusiba le mbiza egcweleyo ngamanzi, itanka lamanzi ehleli lapho engawezulu. Uyazi futhi kwakungathi sokugugile kancane, futhi ke izinanakazana ebusuku zazingena kuso, futhi ngakho ngiyakwazi ukuthi amanzi etanka anjani. Itanka lamanzi yindawo, yinto egejwe emhlabathini ukuthatha indawo yomgodi lapho abantu abangelamgodi ngakho bayathola itanka lamanzi. Ngamanye amazwi, itanka lamanzi litanka elenziwe ngumuntu, kumbe umgodi owenziwe ngumuntu emhlabathini, umuntu awugebhileyo ukukhongozela amanzi ukuwasebenzisa. Abanye babo bawusebenzisa ukuwatsha, njalo abanye amanzi okunatha, njalo le ndlela ehlukeneyo mhlawumbe amanzi wonke kwesinye isikhathi esijwayele ukuwathola ayesethankeni lamanzi. Kwakule nto endala owawuyiwayinto ibhota ukwenza amanzi abuye phezulu, kula mabhakede amancane kukho ukukotshoza amanzi aphume etankeni lamanzi. Awu siyananzelela intonye itanka lamanzi lehlukene lomgodi. Manje itanka lamanzi liyaphela, itanka lamanzi lingeke lizigcwalise ngokwalo, alithembekelanga. Ungeke uthembe itanka, ufanele lithembe futhi ukhangele izulu elina ehlobo kumbe ebusuku, loba kuyini okuza ngenjwayelo ngesikhathi sobusika lapho ungqoqane lezulu okuza khona ngakho kuyadelezisa amanzi esiye tankeni futhi nxa lingatholi amanzi ngakho ke alila manzi konke kuyoma futhi alingeke lizigcwalise lodwa itanke elidala lingeke lizigcwalise lodwa lithole ukugcwaliswa ezulwini elinayo futhi ngifuna ukuthi linanzelele olunye olutho ngetanke ngenjwayelo uyafumana kumbe ngendlela okwakuyikho khona endaweni yethu itanka ngenjwayelo isibaya siyisilinganiso esiphindwe kabili esendle futhi bayahambisa amanzi esuka esibayeni esiya etankeni ngiyakhumbula lelo tanki elidala kahle phandle le lapho sasile lapho amaphayiphi okucitha egeleza kulo futhi esuka esibayeni uyagcwaliswa kusukela esibayeni ngakho-ke amanzi asuka ephahleni lwesibaya lapho zonke inyamazana zinyathela zihambe egumeni lesibaya futhi konke ukungcola kweguma lesibaya ngezikhathi komile futhi amanzi ayabuya ayigezise yehle ephahleni angene kugatha elenziwe ngumuntu ebe sisiya empompini eyenziwe ngumuntu ngakho sisiya etankeni lamanzi elenziwe ngumuntu futhi nxa singela mvubemvube yengcekeza angazi ukuthi ulani nxa ule tanka lamanzi ngiyebona umzane konke kwenziwe ngumuntu futhi kungcolile ngendlela okungangcola ngayo uyazi sasivame ukubiza sasilesihluzo sesaka kwelinye belikwazi ukuthi lokho kwakuyini kwakumele usifake isihluzo sesaka kulo ukubamba izinanakazana futhi lezo zinto ezibuya ngaphezu kwesibaya futhi le ndawo yonke futhi kuthela kusuka kwenye indawo kusiya kwenye kusiya etankeni lamanzi futhi lalivame ukufaka isihluzo sesaka kulo ukubamba yonke ingcekeza futhi lokunye esingakubamba loba kunjalo lokho kwakungeke kubambe ingcekeza ngokwayo kwakubamba ingcekeza enkulu eyayisehla phansi futhi iwela phakathi isinanakazana singawela phakathi kodwa umhluzo wesinanakazana wawuhamba lamanzi ngakho wawule mvubemvube yengcekeza nxa wawule tanka lamanzi elidala elingcolileyo ngensuku ezilutshwane ungekela amanzi ame lapho futhi angagelezi ungayekela amanzi ame etankeni lamanzi abola futhi liyagcwala ngamaxoxo lempankwa lezinyoka futhi sasivame ukubiza sithi oshobishobi okuyizintwana okuncane angazi mhlawumbe akusigcikwane kuyi angeke angazi ukuthi likubiza lisithini kodwa izinto ezincane ziyangena emanzini lokho esikubiza oshobishobi liyakwazi ukuthi yini bangaka bakwazi engikhuluma ngakho ngani liqiniso lina lonke bantu bemaphandleni liyazi ihle igcwale ngokubola futhi lokhu okuthanda ukubola kuza lakho uyabuya impela ngoba kubolile futhi ngoba kubolile kuyahuga izinanakazana ezithanda into ezibolileyo futhi lokho kufana kakhulu lamabandla ethu lamuhla ngicabanga ukuthi sijiye esinye sezono ezinkulu esenziwe libandla namhlanje njengo-Israyeli ngaleso sikhathi bamjiye umthombo wamanzi aphilayo futhi bazigebhela imthombo enziwe ngumuntu futhi kuba yindawo yokuhlala konke okuthanda amanzi anjalo impankwa amaxoxo futhi le nhlobo yonke yamajemusi angcolileyo iphila phakathi kwawo ngoba litanka lenziwe ngumuntu futhi phakathi kwaleli tanka into lezi ziyahlala umzekeliso opheleleyo wenhlanganiso zethu zalamhlanje manje liyathi mfowethu Branham kungani udinda abantu labo kanzima ufanele kutshaywe kumele kutshaywe kubalekeleni ngoba kuzagcina kudala uphawu lwesilo khumbula lokho liqiniso kuza kuba luphawu lwesilo inhlanganiso ikhokhelela kukho kusendleleni yakho kathesi manje ukuncindezela ngamandla khangela embusweni wendulo weRoma yikho ngempela okwabakhokhela kuphawu lokuhlubuka wathola ukuthi kakula muntu ongathengisa kumbe athenge engela uphawu lwesilo kwakufanele abe lalo kule nhlobo ezimbili zabantu kuphela ezisemhlabeni labo abalophawu lukankulunkulu futhi labo abalophawu lwesilo nhlobo ezimbili kuphela ngakho kuza kufanele ube lokunye kumbe okunye kuza kuba yikuhlubuka uphawu lwenkolo inkolo yokuhlubuka futhi kuza kuba lo mfanekiso wesilo. Lapho sifunda siyafumana ukuthi iRoma yayi futhi izahlala iyi uphawu kumbe isilo ngempela akula enye indlela yokuthola okunye nje iRoma. Futhi kuyini okwenziwa iRoma? Yaguqulwa isuka kuRoma yesiyedeni isiya kuRoma phansi kukaPapa futhi yahlela uhlelo lomhlaba wonke jikelele elancindezela wonke umuntu kuleyo nkolo eyodwa kumbe ubulawe. Futhi kuyinto emangalisayo ukuthi United States iza ibonakala futhi injengewundlu futhi iwundlu lilempondo ezincane ezimbili amalungelo ezombangazwe lawezokuthandaza futhi ngemva kwesikhatshana lapho liwundlu siyafumana ukuthi lakhuluma emuva le njengomgobho futhi lasebenzisa wonke amandla umgobho ayela emuva. Futhi iBhayibheli liyasitshela ukuthi bathi asenzeni umfanekiso ofana lesilo. Umfanekiso yinto efana lenye into. Futhi siyakubona manje ukuthi umumo waso wokuhlubuka. Ibandla liyabumba umkhandlu wamabandla omhlaba. Okungumfanekiso wamandla eRoma. Futhi izancindezela ebantwini into efanayo. Lokwayenzwa iRoma yamaHedeni. Kumbe okwayenzwa iRoma ephansi kupapa. Ngakho akula enye indlela. Akula enye into. Kodwa lokho liqiniso. Futhi yikho ngikuchaya usizukulwane sami. Esikhathini sami. Ngoba kumele kuchaywe ubizo lwabuya ukuthi umani phakathi kwakhe bantu bami ukuze lingabi ngabahlanganele bezono zakhe. Manje ngifanisa lokho kulawa angcolileyo, kulawa amatanki amanzi angcolileyo, ungumthombo wokuphila, ungamanzi aphilayo, futhi umuntu uyachiya lokho. Wazigebhela amatanki amanzi abamba kuphela ingcekeza iyokuphela into okungayibamba futhi yikho kwenziwa inhlanganiso ubamba konke okuzayo futhi kufuna ukuhlanganelana bayafuna ukukuthatha nxa kule mali kumbe ungagqoka ngendlela ethile kungelani ukuthi bangobani lapho abavela khona bayabathatha noba kunjalo. Manje siyathola njalo ukuthi lolu phawu lwesilo lwabunjwa lapha eMelika inombolo 13 yazalwa ilamakoloni alitshumi lantathu yayile fulege lenkanyezi ezilitshumi lantathu imizila elitshumi lantathu futhi ivela kusambulo isahluko 13. Futhi iMelika ihlezi ingumfazi ufanekiswa emalini yethu yamasilifa. Ngitsho lenhloko yomIndiya phezu kwepeni kungumfanekiso wombuso womfazi. Siyakwazi lokho, siyazi le mbali yakho. Yonke into iLiberty Bell futhi lakho konke inkululeko, isithombe senkululeko, si yonke into ngumfazi. Umfazi nombolo elitshumi lantathu. Bona manje kuhle ukubona lezo zinto. Futhi manje ngakhuluma ngaphambilini ngesambulo esivela kuNkulunkulu kumbe umbono ngo-1933 ukuthi izinto eziyisikhombisa ziza kwenzakala kungakafiki isikhathi sokuphetha. Futhi lokho okunye kwakhona ukuthi uMussolini wayesesiba nguntando kayiphikiswa, wayeza kuba nguntando kayiphikiswa, futhi njalo wayezahlasela futhi ahambe phansi e-Ethiopia, njalo athathe e-Ethiopia, futhi lo moya wathi uza kuwa enyaweni zakhe. Ngiyamangala nxa kungaba lomunye wabakudala abasaseleyo kuTabernacle. Kumbula ngisithi eRedman's Hall phansi la lapho sijumayela eminenginengi iminyaka edlulayo. Ukhona na oyedwa kusakhiwo lobu busuku oseleyo kusuka phansi le eRedman Hall lapho engajumayela lokho lapho bele NRA phandle muva ngesikhathi sikaRoosevelt sethemu yakhe yokuqala. Ngiyathemba akula oyedwa phakathi la. Ukhona yethu yeye oyedwa kuloyedwa yebo uNkosi Wilson. Ngiyamkhumbula umngani ohleze emuva wabili abaseleyo kusukela kuzukulwane sakudala ngalolu suku. Lokho lapho besithi li-NRA kwakuluphawu lwesilo ngathi akula okukhona kulokho. Ngitsho la kanye uphawu lwesilo alukuyi lapha uphuma eRoma futhi kungeke kube luphawu lwesilo. Futhi manje khumbula ukuthi izinto lezi zachiwa wathi uAdolf Hitler uzafika ekupheleni okungazwisekiyo kutuza kala impi le United States, kutubaza waka, enkulu, enkulu ito, yesamende, ababeza tala, gicho laguyo. Futhi lapho amaMelika baza kuchaywa okubi kulokho futhi kwakungumzila eSiegfried iminyaka elithumi lanye kungakaqali ukwakhiwa futhi kwathiwa kodwa wayezafika emaphethweni futhi iState yayizanqoba impi futhi-ke kwathiwa lokho lama izimu amathathu isinasizimu isifasizimu isikhomanisi futhi mina ngathi konke kuzaginywa isikhomanisi iRussia izakuthatha konke kusikhomanisi futhi ngathi ngakho-ke isayensi iza kuba nkulu umuntu uzakhalipha kuze kuthi alungise izinto eziningi aze alungise le mota efana leqanda eza kuba lophahla engani lifastela phezu kwayo futhi izabe ichayelwa ngokunye okungayisiso isidrayivu futhi balayo imoto futhi ngathi ngakho kuziphatha kwabafasi bethu kuza kuwa kuzinto ezonakeleyo kuze kuthi baza kuba lihlazo kuzizwe zonke baza qoka impahla zamadoda baza qobeka behlubula impahla zabo beze befike njengokuba nempahla zabo zangaphakathi yikho kuphela futhi ekucineni baza kufika ekugqokeni uhlamvu lomkhiwa futhi nxa unanzelela ku-Life magazine enyanga edluleyo babelo mfazi elamahlamvu omkhiwa futhi lokho yiso isidwaba kumbe ingubo abakugqoka ntambama kukhanyise ungabona phakathi kwakho kuphela amahlamvu omkhiwa ayafihla indawo ezithize yomzimba wakhe lokungelantambo kumbe intambo impahla yokubhukutsha okungelantambo iphezulu yakhona iveza umzimba futhi ukuba lezo zinto zenzakala njani ngakho ngathi ngabona umfazi emi e-United States njengendlovukazi enkulu kumbokunye futhi wayemuhle ukukhangeleka kodwa emube enhlizweni yakhe futhi wayesenza isizwe sanyathela sahamba ngonyathelo lwakhe ngakho ngathi ekucineni wangitshela ukukhangela emuva empumalanga njalo futhi sengikwenzile ngabona sengathi njengokuba umhlaba usudubukile futhi ngokubona kwami kwakungela lutho kodwa isigodwana futhi amadala ethunqa ayedubukile kulo umhlaba futhi lokho kwakusenzakala umhlaba ungakapheli okuhlanu kwalokhu okuyisikhombisa sekwenzakele eminyakeni engamashumi amathathu lantathu nanku lapho esikhona siphindela esikhathini sokuphetha futhi ngakhuluma ngimelana lohlelo lwenhlanganiso konale futhi ngisakhona lobu busuku ukuthi lokho icibi lengcekeza ukuthi indawo lapho ingcekeza igijimela khona angikholwa ukuthi uNkulunkulu engathatha into enjengaleyo ebandleni lakhe ngoba kumele kuzalwe ngomoya kaNkulunkulu futhi kuhlanzwe phambi kokubizwa ngokuthi ngokwakhe umzimba kaKristu ofihlakeleyo siphaphathizelwa kuwo ukubhaphathizwa kukamoya ongcwele yebo lolu hlelo lwetanka yamanzi ingumzekeliso opheleleyo wenhlanganiso umuntu ohlakaniphileyo kumele akhangele futhi angangene kukho ngoba uNkulunkulu ukutshengisile ngesizukulwane ukuthi uyaphikisana lakho futhi akazange wasebenza lakho loba yiliphi iqembu loba yisiphi isikhathi umuntu ephakama lo mbiko njengoLuther uWesley kumbe kusiya phambili loSmith loCalvin futhi labo lapho beqala inhlanganiso uNkulunkulu wayibeka le nto ethaleni futhi kazange akuvakatshele njalo ekuvuselelweni khangela embalini akuzange kube lesikhathi lapho uNkulunkulu athatha khona inhlanganiso wayenza imvuselelo kuyo ayikho ndawo ngakho embalini futhi ngebhayibheli kuyatshengisa ukuthi yinto engcolileyo emehleni kaNkulunkulu ngakho angifuni lutho lokwenza lakho futhi yikho ngiphikisana lakho ngiyazama ukuthatha abantu bephume kukho simenyiwe njengako-Israyeli ngakho kunjalo kathesi ukukhangela u-Israyeli njengomzekeliso bona ingqe bahlala lalowo mthombo babelungile kodwa bathe sebefika ekulungiseni amatanki amanzi inhlelo ezenziwe ngumuntu ngakho uNkulunkulu wabachiya khonapho uza kwenza okufanayo kithi sebemchiyile yena umthombo wamanzi aphilayo lokho kwakuyikukhonona uNkulunkulu ayelakho kubo ukwenza olunye ulutho ababengathi uyabo sesikwenzile manje lapho esikhathini sokuhamba kukamosi lapho uNkulunkulu ngomusa wabanikeza umprofeti wabanikeza insika yomlilo ukuthi ihambe phambi kwabo wakuqinisa ngezibonakaliso lezimanga umusa wawunikeze zonke lezo zinto Israyeli wayelokho efuna wabona umthetho bayala umusa ukuthatha umthetho yikho kwenziwe ngabantu namhlanje bayala ilizwi ukuthatha uhlelo lwenhlanganiso ngoba kulokho bengayenza abakufunayo futhi kungabi lalutho olwenzakalayo kibo kodwa ngeke ukwenze kuKristu kumele ubuye uhlambulukile futhi ucacile ukuze ube kuKristu ukuchiya umthombo otshazayo siya kuhlelo olwenzwe ngumuntu kumbe itanka lamanzi ungacabanga omunye esenza lokho ungacabanga isimo sengqondo yomuntu onganathe emthonjeni untshazayo omuhle awuchiye esiya etankeni lamanzi elenziwe ngumuntu olamaxoxo lempankwa laboshobishobi futhi lakho konke phakathi akukhanyi ngitsho kuphelele kulungile kodwa yikho abantu asebekwenzile sebechiye ilizwi umthombo weqiniso wendlela lamandla kankulunkulu ukuyanathe ematankeni amanzi futhi bazenzele amatanki amanzi ngokufanayo njengaba kwenza le sebekwenzile kathesi bathi what bangichiyile mina lapha wathi lapha kuJeremiah 2:14 kumbe 13 kulalokho yena wathi bangijile mina umthombo wamanzi aphilayo manje siyabona ukuthi itanka lamanzi kuyini siyabona ukuthi libamba siyabona ukuthi lenziwa njani yinto enziwa ngumuntu esuka ophahleni olungcolileyo amanzi ayehla phansi achaya uphahla olungcolileyo futhi kuyagezisa uphahla ageleze phansi esityeni somkhongozela esenziwa ngumuntu aphume ngephayipi elenziwe ngumuntu angene etankeni elenziwe ngumuntu futhi yonke ingcekeza iyabuthana lapho futhi amajemusi futhi lempankwa lamaxoxo lezinto zomhlabathi ngokunjalo futhi nanzelela zinyamazane ezingcolileyo oshobishobi amanzi amileyo oshobishobi ngeke bahlale emanzini axwebekileyo nxa ungakwenza kungawubulala kumele abe lapho okungageleziyo futhi yikho okuyindlela ngamagcikwana amaningi lawa lamhlanje awakwanisi ukuphila emanzini ahlanzekileyo kamoya engcwele yiso isizathu bephikisana lelizwi kalukhulu futhi bathi liyaziphikisa lona akulalutho kukho kungenxa yokuthi kumele babe lolo hlobo lwesiziba esingageleziyo ukuba banyakaze phakathi kwaso kunjalo yiyo indlela efanayo lamaxoxo lempankwa lamaxoxwana futhi lokunjalo kumele kungene exaphozini kumbe sizibeni esingageleziyo ukuze kuphile ngoba imvelo yakho ukuphila lapho futhi ungeke uguqule inyamazana uze uguqule imvelo yayo futhi ungeke wenze umuntu abone ilizwi likaNkulunkulu imvelo yakhe ize iguquke futhi lapho imvelo asiguquliwe ngolokho ayikho khona abe yindodana kaNkulunkulu futhi umoya ongcwele ungene kuye umoya ongcwele waloba ilizwi likaNkulunkulu lamuhla bengikhuluma lomngane wami omuhle uDokotela Livey okhona kathesi futhi uyisazi semfundiso yenkolo futhi ngakho sivame ukuba lengqoqo enhle ngombhalo ukhaliphile kakhulu futhi wangibuza ngolunye usuku ukuthi ngicabangani mayelana ngesiboniso sokuqala sokuba lo moya ongcwele kwakuyikukhuluma ngendimi na sekuyiminyaka eminingi edlulayo ngathi hatshi angiboni lokho wathi ngitsho lami wathi loba ngafundiswa lokho yena wathi ucabanga ukuthi isiboniso kuyini ngathi isiboniso esipheleleyo engingasicabanga luthando futhi ngakho sasesixoxa ngalokho futhi ke ngacabanga ukuthi lokho kwakuzwakala kuhle ngakho ngakubamba lokho nxa umuntu elothando kodwa ngolunye usuku inkosi ngombono yangiqondisa futhi yena wathi lokho isiboniso sokuthi ulomoya yilabo abamukela ilizwi hathi uthando kumbe ukukhuluma ngendimi kodwa ikwamukela ilizwi futhi ke uDokotela Uvey wayesithi kimi ukuthi kusembhalweni wathi ngoba kuJohane 14 uJesu wathi nxa yena umoya ongcwele esebuyile phezu kwenu uza kwambula lezi zinto kini engilifundise zona futhi uzalitshengisa izinto ezizayo ngakho naso isiboniso seqiniso sikamoya ongcwele akakazi angitshele into ephambukileyo ukuze kube manje. Lokho kuyisiboniso sokuba lo moya ongcwele ngulo ongakholwa ilizwi ungawamukela khona. Ngoba uJesu kazange athi lapho umoya ongcwele nxa esebuyile lizakhuluma ngendimi. Kazange athi umoya ongcwele esebuyile lizakwenza okunye kwalezo zinto. Kodwa yena wathi uzathatha lezi zinto zami futhi alitshengise zona futhi alitshengise izinto eziza kuza. Ngakho nanso isiboniso esiqotho sokuba lo moya ongcwele ngokutsho kukaJesu ngokwakhe. Ngakho yonke imizwa lezi zinto abantu abalazo futhi bephila kuzo uyabona kungani bekwenza bona kuba inhlanganiso kumbe isiziba esingageleziyo futhi akusoze kube le nhlanganiso ezakwenziwa phezu kwe ilizwi elipheleleyo likaNkulunkulu. Ngeke ukwenze ngoba ngeke uhlanganise kumbe wenze uNkulunkulu inhlanganiso hathi nomzana. Isizathu kuyikho uyathola iqembu labantu abangakholwa ilizwi bayekele baqale inhlanganiso into yokuqala uyazi ngesikhathi umnyaka uphela sokulexuku labo rihi lapho ngeke wenza lutho ngabo yibo ababusayo futhi ngeke wenze lutho ngakho akusihlelo likaNkulunkulu akusilo. Ngakho thina siyakwazi ukuthi leyo nto iphandle kuba litanka futhi kuba yindawo lapho munye ngamunye yekethisa kulokho lokuya kumbe okunye ukuthola amalunga phakathi lapho kumbe ukuyekela abantu bangene. Sithola ukuthi lolu hlelo lwaqala ngesinye isikhathi emuva ngensuku zama-Israyeli lapho belungisa lawo amatanka futhi kwakule ndoda futhi lexuku lamafarisi ababelungise amatanka futhi babe le ndoda ebizwa ngokuthi uHerodi futhi wayengusigobamthetho umbusi wezwe. Futhi weza ukuzokuzwa indoda eyayingadlali ngenhlanganiso zabo. Wayengumprofeti futhi akula mprofeti owaba lokwenza le nhlanganiso kodwa wayizonda. Lo mprofeti waqala ukuthi ningaqala ukuthi phakathi kwenu silo Abraham ongubaba wethu ngoba ngiyalitshela ukuthi uNkulunkulu yenelisa ngalamatshe ukuvusela abantwana u-Abraham futhi baletha ohloniphekayo ukuzomuzwa. Futhi lo ohloniphekayo wayethathele umfo wabo kakhe futhi wathatha laye. Futhi kuyini lo ndoda ahamba wakutsho ebusweni bakhe babecabanga ukuthi kuzayekethisa futhi athi kathesi numzana wena ulesihlalo esihle lapha futhi kufanele ngiyathokoza ukuthi ulapha uzongilalela lamhlanje. UJohane wahamba nje ebusweni bakhe futhi wathi akukho emthethweni ukuthi wena umthathe into yakuqala ayitshoyo wakukhalimela ngezono zakhe. Bona iy'nhlanganiso zenza iziziba ezingageleziyo lapho indoda ingahlala labafazi futhi labafazi baqhubeke besenza abakufunayo futhi badele inwele zabo futhi bagqoka ukabhudula futhi lakho konke futhi bazibize ngokuthi ngamaKristu. Kodwa umthombo weqiniso haleluya wamandla kaNkulunkulu kungeke kuhlale lapho ngoba kuyakhuphela phandle. Ngingumthombo wamanzi aphilayo. Bangijile mina ukuyazigebhela amatanka. Manje umthombo wamanzi aphilayo sithola kuyini umthombo wamanzi aphilayo? Sithola ukuthi itanka liyini. Manje uyini umthombo wamanzi aphilayo? Kungumthombo ontshazayo. Umthombo ontshazayo kuyini lokho? Mfowethu Branham, kungumthombo ohlala uphuma usuka phansi futhi untshazela amanzi phandle uyageleza isikhathi sonke. Uyazisekela uhlezi umuhle futhi uhlanzekile umthombo ontshazayo umthombo wamanzi aphilayo. Kawufanga futhi kawumanga ndawonye uyaphila uhlezi uguquka uletha okunye okutsha isikhathi sonke uqhubekela phambili usuka emthanjeni yawo udonsa okukuphayo kusukela phansi okulokho kungumthombo wamanzi aphilayo. Untshazela phezulu uyazihlanza uhlanzekile ucwebekile amanzi angela ngcekeza uyaziphumisela amanzi awulindele izulu ukugcwalisa itanka lawo. Uhlezi uqaphazela upha amanzi ngesihle awudingi ukuwapompa ukuwabhodisa ukuwathandela kumbe ukuwaxuma. Kungumthombo wamanzi aphilayo. Uyazi ungathatha amatanka la amadala kumele ulipompe futhi ulipompe futhi ulipompe futhi ukotshoze futhi konke ukususa okuncane kwamanzi amileyo. Kodwa umthombo wamanzi aphilayo uyakunikeza khona ngesihle ungakotshozanga ungajoyinanga loba yini enye oh ngiyawujabulela lowo mthombo yebo nomzana
needs no strainer on it
awudingi sefa kuwo ukukhuphela phandle izibungwane ngoba kuyehla phansi okujulileyo okuledwane kuze kuswelakale izibungwana lapho akula sicibi semfundo esilenga ku ulungile lokho olunye uhlelo olwenzwe ngumhlaba ekukhalipheni kwenhlanganiso eyenzwe ngumuntu ukutshela phambili kukadokotela wengqondo ukuthi yenelisa ukuthumayela kumbe hatshi awulo okunye kwezicibi ezingcolileyo ezilenga kuwo kuya kufuqela kude lapho ukufaka lapho ngeke ukwenze lowo mthombo uyaxaphazela isikhathi sonke ungafaka okunye kwezicibi kuwo kuya kuphosela kukukhuphe ngolunye uhlangothi kumbe olunye awulasikhathi sesicibi senhlanganiso kukho awudingi isihluzo hatshi isefa hatshi ukupompa hatshi ukuhluthuna hatshi olunye ulutho ukhona nje lapho uyaxaphazela awudingi ukumelela izulu elina kuleyo ndawo ukuthi ucwale izulu imvuselelo lapho lo mthombo kulapho emthonjeni kwempilo lapho okulomzimba ingqonqulu ziyabuthana awudingi ukupompa imvuselelo awudingi ukupompa ulutho kuphela into okumele uyenze ikuba emthonjeni uhleli ucwele amahle amanzi ahlanzekileyo futhi akula kuphela kukho uhlala kuxaphazela awudingi ukuya ethankeni futhi uthi yebo nxa lingana ngigeza isibaya siza kuba lokokunatha bona mina bo hatshi lokho lowo mthombo ontshazayo ntshaza amahle amanzi aqandayo isikhathi sonke ungathembela kuwo awudingi ukuthi uthi awu ngizahamba kuleli tanka lamanzi elidala sasijwayele ukunatha kulo kodwa sekuyisikhathi eside lingananga ngiyakutshela ungabe uwomile yiyo indlela ezinye zalezi nhlelo ezenzwe ngabantu eziyizwe ungangena phakathi nxa ulento enkulu eyenzakalayo iqembu elikhulu labahlamuki lokuthengisa ulutho kumbe okunye okuqhubekayo imicimbi emikhulu futhi lezi zinto zihamba imidlalo yamakhasi futhi le micimbi endlini yaphansi lakho konke ungakuthola indlu egcweleyo kodwa lapho ungaya khona emthonjeni uyaxaphaza isikhathi sonke abantu bakhona lapho bathola amahle amanzi okunatha aqandelelayo ungathembela kuuthi abakaze babe le mvuselelo eminyakeni elithumi nxa uphila ngalowo mthombo uhleli ule mvuselelo ehambayo njengokwakhulunywa ngenye indoda encane eyewels kumbe ngesinye isikhathi bele mvuselelo yewels iqhubeka kwakula bahlonishwa abase-states abanye balaba odokotela bezenkolo abakhulu bahambe ewels ukuyafumana ukuthi ngaphi futhi lokuthi kwakumayelana ngani ngakho babela makhola abo aphendulelweyo futhi le ngwane zabo futhi behamba besehla esitaladeni futhi lapha kwabuya ipholisi elincane ibhodisisa gila esidala sikabhili esandleni itshaya umlozi phansi esiphambanweni lapho umsindisi wami wafa phansi le ukuhlanzwa kwezono zami ngakukhalela lapho enhliziyweni yami igazi labekwa inkazimulo ebizweni lakhe ehambe esehle esitaladi ngakho bathi lo ungani ngumuntu wenkolo siza kuyambuza futhi bathi mnumzana wathi yebo mnumzana wathi sivela e-United States sizithule sibuye lapho ukuzohlola imvuselelo yama-wells njengokuthiwo singabodokotela benkolo futhi silapha ukuzokhangela wathi sifuna ukwazi ukuthi imvuselelo ingaphi futhi yenzelwa ngaphi wathi mnumzana usufikile yimi imvuselelo yama-wells amen imvuselelo yama-wells phakathi kwami yikho lapha ekhona yiyo indlela okuyiyo nxa uphila ngalowo mthombo wamanzi aphilayo uyaphila isikhathi sonke uxaphazela njalo futhi njalo futhi njalo futhi njalo akula siphetho kuwo hatshi khambe uyebona nxa amanye amanzi nxa ngabe besile zulu lapha kumbe hatshi isikhathi eside akusikho lokho yilowo mthombo wamanzi aphilayo njengoba ngisitsho unikeza amanzi awo ngesihle awudingi ufaka isicibi kuwo ukufumana izicibi zemfundo ungathumela ukuthi uyetshumayela futhi ubone nxa ebiza amabizo kahle akhuluma kahle uma esebenzisa amabizo akhe lezabizwana futhi lokunjalo futhi lezimpawulo iningi laba lazi ngitsho ukuthi kuyini kodwa uphila emthonjeni nje okufanayo bona okufanayo akumelanga uthembele izulu elina kuleyo ndawo ukugcwalisa kumbe imvuselelo kuleyo ndawo ukwenzela wona akudingi ukuthi wenze lokho ngoba amandla awo futhi lokuhlanzeka kwawo kuphakathi kwawo yikho lapho ilizwi elikhulu amandla alo ngokwalo nxa umuntu engakwamukeli khona enhliziyweni yakhe kulokuhlanzeka kwakho kulamandla akho kuselizwini ngokwalo uphumisa impilo u-Israyeli wayesuka kuwo babengena enkingeni isikhathi sonke besuka kuwo babengena enkingeni okufanayo lesikwenza manje nxa imvuselelo isuka kulokho ngakho akukuhle kuyazigebhela imithombo futhi kumbe amatanki angageleziyo futhi nanko uhamba kodwa wayehlele bancedisa ukukhonona elwandle olubomvu njalo lapho bekhonona kodwa kukho konke lokhu wayebethembisile wabenzela isithembiso kwakumele abaphindisele muva khonapho ngendlela esingakhangela ngayo kodwa wabathembisa ukubathatha lapho wenzani yena bona abantwana bako-Israyeli wabanikeza insiko yomlilo futhi lento yonke ukuba isiqiniso umprofeti wabo futhi babekhokhela phandle le-elwandle futhi izikhathi zonke futhi lohlupho ukumelana lakho futhi nangufero esiza lempi yakhe futhi liyazi ukuthi unkulunkulu wenzani wavula nje leyo ebomvu itanka yamanzi amileyo ulwandle olufileyo yinto efileyo emhlabeni ufile ngempela alugelezi akulanto engaphila kulo futhi waluvula futhi wabakhulula kolunye uhlangothi wabathatha wabasa lapho ababengeke babotshwe yinto ezinjengalezo enkangala bathola ukuthi amatanki ayengeke athentshwe ayewomile bafumana basuka kumgodi wamanzi besiya komunye lapho besenkangala babesifa ngendlala ukuthola amanzi okunatha futhi babehamba besiya kutanka leli lapha icibi laliwomile bahamba kwenye indawo yayiwomile babengacabangi ukuthi baza kuthola okokunatha futhi-ke endaweni engelakwenzeka enkangala bathola amanzi kwakusedwaleni indawo engelakwenzeka ukuthi umuntu angathola amanzi kungaba sedwaleni elomileyo phakathi laphakathi kwenkangala kodwa yabo uNkulunkulu wenza izinto kanjani endaweni engelakwenzeka ngendlela engajwayelekile yikho lokho ebesihleli silakho bacabanga ukuthi kumele ube lenhlanganiso ezinkulu ndawonye futhi ubayekele baze futhi bahambe futhi lokunjalo futhi bathole izinkulungwane ukusebenza labo futhi lokunje ukuba lemvuselelo esinye isikhathi uNkulunkulu uthatha umuntu omncane omdala ongazingitsho o-ABC bakhe futhi phakathi ekuxukwini labantu abayingenelisi ukufunda abangaziyo ukwahlukanisa isandla sokudla kwesokhohlo engavusa imvuselelo enganyakazi umhlaba wakwenza ngesikhathi sikajohane wakwenza esikhathini sabaprofethi ngitsho lomunye wabo njengokwazi kwethu owayefundile kodwa uNkulunkulu wayebabamba futhi enze ulutho ngabo kuleli dwala kwaphuma amanzi wayeli dwala futhi walaya leli dwala futhi kumele lichaywe futhi wanikeza ngobuningi amahle amatsha ahlanzekileyo amanzi kumuntu wonke onganatha wasindisa bonke ababenganatha kulo ukuhambisana okupheleleyo lojohane 3:16 uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa loba ngubani okholwa kuye akayikubhubha kodwa abe le mpilo ephakade uNkulunkulu watshaya lelo dwana eCalvary ukwahlulela kwethu kwakuphezu kwakhe ukuthi ngaye kungeza umoya wempilo ongakunikeza wena futhi lami impilo ephakade lokho kungumfanekiso opheleleyo wakho lapho enkangala abazange badinga ukudonsa ukugebha ukupompa kumbe okunye hlanganyela nje indlela yakhe enikeziweyo ukhululekile lapho babengadingi ukukugebha ecebini babengadingi ukudonsa ngebhakethi babengadingi okokubhodisa ukukha ngakho babemele nje bahlanganele kukho futhi yikho okukhona manje awudingi ukujoyina ulutho awudingi ukuya phansi elathini futhi usebenze okunye ngokuwapompa awudingi ukutho ibala uphinda futhi uphinda futhi uphinda uze uthole udideka kolimi into kuphela okumele uyenze yikuhlanganela yena ngokukhululeka indlela elungiswe nguNkulunkulu hathi ukupompa, hathi ukufuqa, hathi ulutho, kuphela thatha kukho. Ukhululekile, akula lutho okumele ulwenze. Hlanganela nje kukho, lokho nje kukhole, yikho konke engakutsho. Abazange babe lolutho lokwenza kukho. Abazange badinge ukugebhela. Abazange badinge ukwehla futhi bakhala ubusuku bonke bekukhalela khona bona. Bahlanganyela nje kukho. Kwakuchayiwe futhi kulungele. Kunjalo lokho. Ngikhangele indoda manje ehleli emuva kwekamelo lapho. Ngiyakhumbula ngimtshela lokho esibayeni esidala ngolunye usuku esitebeleni. Futhi yena wathi, kodwa angilunganga, ngathi ngiyazi ukuthi awunjalo, futhi ngathi anginjalo lami, kodwa ngathi ukhangele lokho yikho khona, futhi yekela ukukhangela lokho yikho khona, futhi ukhangele ayikho yena. Wathi, nga ngingasusa umhlanga wegwayi lo, mfowethu Branham, ngingaba ngumKristu, ngathi ungawususi, uzama ukulunga futhi ke usubuya kuye, ngabuyanga ukuzosindisa umuntu olungileyo, weze ukuzosindisa umuntu omubi, abaziyo ukuthi babi. What awu ngathi lalela awufuna ukuya esihogweni uyafuna na what hatch ngathi yebo ke awudingi ukuya khona wafa ukuthi wena ungayikhona what kuyini okumele ngikwenze ngathi akula kulula nje ngalokho wathi kodwa nxa nginga ngathi nanko ke phindele emhlangeni wegwayi leliya futhi yekela ukucabanga ngomhlanga wegwayi lowo khumbula nje cabanga ngaye lokhu akwenzayo ayikho khona ngathi lokho oyikho khona wena awulunganga futhi awukazi futhi awusoze walunga. Kodwa lokho yena ayikho khona nguye yedwa. Futhi ngathi manje into nye kuphela umele uyenze. Nxa yena wathatha indawo yakho phansi le wena nje thanda ukwamukela lokho yena akwenzayo. Into kuphela okumele uyenze kwamukele khona nje. Ngani yena wathi kulula lokho ngiza kwenza lokho. Ngathi nansi sifudlana bona. Ngamletha lapha futhi ngambhaphathiza ebizweni lika Jesu Kristu. Abanye babantu bakhe bahlezi lapha futhi ngiyazi kabazange bazwe kuhle ngami ngokwenza lokho kodwa ngangisazi engangikwenza ngabona kuleyo ndoda enye into eyayiqotho ngangiyibona lapho njalo ngamthatha futhi ngambhaphathiza ebizweni lenkosi uJesu futhi lapho sesikwenzile lokho kwakungasisikhathi eside emva kwalokho ngahamba sehla siya endlini yendodana yakhe sabona umbono wesihlahla esiphukayo kwenye indawo futhi indoda yawa yaphosa ephuka umgogodla wakhe ngamthatha bamusa esibhedlele futhi lobo busuku inkosi yambula kimi lokho kwakuyikuphela komhlanga yegwayi ngakho usuku olulandelayo wayefuna igwayi ngathi ngizamthengela ibhokisi futhi ngilihambise kuye ukhangela nje futhi ubone insuku zakhe zegwayi seziphelile kakazi abheme kusukela njalo kakazi alifune kusukela Nkulunkulu bona into yokuqala okumele uyenze ikubuya kulowo mthombo kumele ubuye kulawo manzi unanzelele ukuthi akusilutho ongalwenza yilokho yena akwenzelayo awudingi ukepha, awudingi ukupompa, awudingi ukuthiya lokho, awudingi ukuthiya lokhuya, into kuphela okumele uyenze, fika lapho, unathe, yikho kuphela, xa womile, natha. Manje wayelidwala, uNkulunkulu wamtshayela thina, futhi wanikeza ngobuningi amahle, ahlanzekileyo amanzi, ulokho ekwenza lamuhla, kuwo wonke ongakholwa, lo ngumusa wakhe, ngempela, kubantu bakhe, thina. Kulento efana naleyo njengabantu balamuhla abalungele ukwamukela lokho abangakuthola kodwa bengafuni ukumsebenzela loba ikuphi indlela ngokumponga uIsrayeli wayelungele ukunatha edwaleni manje kodwa bengafuni ukunikeza uNkulunkulu inkonzo yakhe eya imfanele futhi uhleli esinika inkonzo uyazi asenelisi ukuphefumula singelaye yena singeke siphefumule singela ukonzo kaNkulunkulu yikho ukuthembela kuye esiyikho khona futhi manje kuphosa kusidabule kabili nxa singazama ukukwenza ukumenzela ulutho yenu uyasicela ukuthi senze olunye ulutho sihambe siyembona omunye umuntu sihambe siyokhulekela omunye umuntu sihambe siyesiza omunye umuntu uphosa kudabule ukuthi sikwenze kodwa asifuni ukwenza loba yini ukumkhonza ukukhonona kwakhe kwakuyilokho bangijile mina ilizwi futhi bamukela itanka lamanzi elivuzayo esikhundleni salo bamukela sebengijile mina umthombo wempilo umthombo wamanzi okuphila futhi bayafisa njalo kungaba ngcono banathe etankeni lamanzi angageleziyo. Ungakucabanga lokho, ungakucabanga umuntu kaThesi ukuthi nanku umthombo ontshazayo ukhupha nje lawo amahle amanzi elimestone ephuma enhlizweni yamadwala phansi le enzikini yethebethebe futhi lokunjalo eqandelela futhi emnandi ngokunjalo futhi akhethe ukunatha etankeni lamanzi le ageleze evela phezulu kophahla lwesibaya futhi lamashedi futhi lazo zonke ezakhiwo eziphandle kuleyo ndawo njalo agelezele phakathi kwetanka lapho amanzi ageleza lengcekeza angene phakathi kusukela esibayeni lapho kudlelwa khona lokugcinelwa khona izifuyo lakho konke kugelezela futhi etankeni lamanzi futhi ke sifuna singanatha kulokhu singakayi kumthombo ontshazayo kuyabe kulokunye okuphambukileyo engqondweni ngalomuntu kunjalo lokho futhi nxa indoda kumbe umfazi engathatha inhlanganiso ekumeni kwakhe evumela inwele ezigeliweyo egqoka okabhudula ukuzipendapenda futhi lokunye kwalolu hlobo futhi uhlobo loluhlelo oluncane futhi lokuqhubeka lokho futhi ahambe emidlalweni yebhola lokutshaywa futhi umbhedo wonke phandle le futhi lokuvumela lokunjalo futhi bathanda lokho kangcono ukwedlula abakwenza ilizwi lendulo likaNkulunkulu eliquma futhi liwisele phansi futhi liyenze omama abahloniphekayo phakathi kwabafazi futhi libathathe njalo libayenze bagqoke kuhle futhi baziphathe kuhle lithathe imhlanga yegwayi futhi legwayi futhi ukufunga lokuthuka futhi ukuqamba amanga lokweba kude lawe futhi lomhlaba wonke kude lawe futhi kunikeze olunye ulutho oluyikusuthiseka okupheleleyo. Kungani indoda kumbufazi senza into enjengale ukududuzeka? Ungathola induduzo njani kulokho? Ungathola njani amanzi amasha etankeni lamanzi asebodla? Ayabe senzelani umuntu? Nxa umuntu engahamba etankeni lamanzi asebodla khona kulomthombo ontshazayo ovulekileyo, ungathi kulento ephambukileyo ngengqondo yalo muntu. Futhi nxa umfazi kumbe indoda ihamba endaweni enjalo ukuthola induduzo kulento ephambukileyo emoyeni ngalowo muntu abafuni ilizwi kutshengisa ukuthi imvelo yabo ilokhu iliqoqo kumbe ixoxana kumbe okunjalo liqiniso lokho ulutho lwalolu hlobo oluthanda iqibi elingageleziyo ngoba lezo zinto zalolo hlobo azingeke ziphilile emthonjeni wamanzi amatsha ngeke zikwenze lokho ngamanzi amatsha ngeke zikwenze lokho. Manje insolo yayile bawuthiya wona futhi namhlanje benze into efanayo. Manje khangela umfazi emthonjeni yebo weze etankeni lamanzi likaJakobe futhi wayethola amanzi lapho isikhathi sonke etankeni lamanzi likaJakobe. Kodwa itanka lamanzi likaJakobe ihlanganiso singakubiza njalo ngoba wagebha amathathu futhi leli ayeligebhile manje wayelo daba olukhulu wathi manje ubaba wethu wagebha lomthombo uJakobe wanatha kuwo futhi lenkomo zakhe zanatha kuwo futhi lakho konke lokho akwanelanga na wathi kodwa amanzi owakhayo lapha uyawoma futhi kumele uphenduke lapha njalo kuwo kodwa wathi amanzi engunika wona ngumthombo igiza untshaza kusukela ngaphakathi futhi awubuyi lapha ukuzokuthola wona ukhonapha kanye lawe nanzelela kodwa lapho ebona ukuthi umthombo kamoya wawukhulumelayo ngesibonakaliso sombhalo leso ayesidinga wajiya inhlelo lenhlanganiso kaJakobe futhi akazange abuyele kulo njalo ngoba wayethole idwala lempela bona wagijimela edolobheni wayeseqedile ngesono wayengase ngumfazi ongcolileyo wathi yena uzandizobona lo engumfumeneyo indoda engitshele izinto engazenzayo akusuye uKristu uqobo na yena lelo tanka lamanzi ingabe lalilungile lalisebenzile umsebenzi wayo kathesi waye esemthonjeni oweqiniso itanka lamanzi lalilungile waze kwavuleka umthombo kodwa lapho umthombo weqiniso usiza itanka lalahlekelwa ngamandla alo wathola ukuthi kulendawo engcono kunatha futhi kulendawo engcono kulendawo engcono futhi ikuKristu uJohane ongcwele 7:37-38 uJesu wathi ekupheleni komkhosi wamadokodo nxa umuntu ewomile umvumeleni aze kimi futhi anathe bonke babejabula babelokuntshaza okuncane kwamanzi uphuma phansi kwelathi futhi bonke babenatha kulokho bejabulela umkhosi futhi bathi obaba bethu banatha edwaleni likamoya enkangala bona babe zenzela bona itanka lamanzi amanzi abolileyo abawapompa kusuka kwenye indawo futhi bewathela ngaphansi kwethempeli labo futhi bonke babehlangana emanzini lawa futhi benathe njalo bathi iminyaka edluleyo obaba bethu banathe enkangala uJesu wathi ngilidwala elalisenkangala bathi sadla imana ivela ezulwini futhi uNkulunkulu wayinisela phansi wathi mina ngileyo mana yena lo mthumbu wayemi phakathi kwabo leso sinkwa sempilo sasimi phakathi kwabo futhi babengayifuni yona kukungcono babe lamatanka abo amanzi ngoba umuntu wayeyenze lokho uNkulunkulu wayethumele lokhuya yiwo umahluko sibili bazigebhela amatanka yena wathi loba ngubani owomileyo makabuye kimi futhi anathi ungulowo mthombo futhi njengombhalo uthilo kusukela esiswini sakhe kuzageleza imfula yamanzi aphilayo Oh yena ungumthombo ntshazayo usikele esiswini sakhe kumbe umuntu wangaphakathi kuzageleza amanzi aphilayo yena uyilelo dwala elalise lelo kwakulidwala likaHagari esikhathini sohlupho lapho umntanakhe seza kufa lapho eseqojiwe ngaphandle kwesikhongo futhi wayephandle lo Ishmayeli omncane amanzi akhe tankeni lakhe lamanzi lapho ayethwele kanye laye esephelile futhi kwamlalisa phansi Ishmayeli omncane futhi wahamba phambidlana okungaba yikutshoka kwedandili futhi wakhala njalo ngoba wayengafuni ukubona umntwana esifa futhi khonapho indilozi yenkosi yakhulu futhi wathola iBerisheba umthombo lapho owawugeleza futhi lokhu ugeleza kuze kube lalamhlanje wayiBerisheba kaHagari idwala phandle enkangala kwakumi lapho emthonjeni ogcwaliswe ligazi lolo suku elumi lapho ethempelini Isikhathi sesiphepho kuZekhariya isahluko 13 wayengulo mthombo owavulwayo endlini kaDavitha ukuhlanza futhi langenxa isono ukuhlanza isono yena waye eyilo mthombo futhi kumahubo 36:9 wayengumthombo kaDavitha wempilo ulokho engumthombo endlini kaDavitha futhi yena uyilokho umhlabeleli phakathi enhlizweni yakhe lapho imbongi yathi lo mthombo ugcwaliswe ligasi elidonswa lisukele emthanjeni ka-Emmanuel lapho izoni eziphoswa khona phansi kwesikhukhula belahlekelwe ngamatshata onke amacala yena ungumthombo wokuphila umthombo wamanzi yena uyilizwi likaNkulunkulu abantu bensuku lezi zokucina sebemtshile yena ilizwi leqiniso amanzi empilo futhi bazigebhela ngokwabo amatanka amanzi ezinhlanganiso futhi njalo bazilungisela bazigebhela futhi kathesi sithola bebelamatanka amanzi avuzayo futhi njalo leli tanka lamanzi ligcwele amajemusi angakholwayo ukuzikhukhumeza okungelayo kukholwa izinhlelo zemfundo futhi lokunjalo okwahlukene lesithembiso sikaNkulunkulu bangabathandabuzi belizwi manje lawo amatanka abalawo bayipilati ayevuza itanka elivuzayo litanka elivuzayo futhi livuzela phandle lenzani na livuzela phandle ecibini lezenkolo elibizwa ngokuthi inhlanganiso yamabandla omhlaba futhi yikho lapho itanka lamanzi elivuzayo elibakhokhela khona kuphela ngenxa yokuba bamtshile yena futhi ba umthombo wamanzi aphilayo futhi beyenza lawa amatanka amanzi begebha inhlelo ezinkulu zamaseminari okufunda imfundo futhi lokunjalo yilo uhlobo lwamatanka abawagebhayo lamhlanje ukuthi umuntu kumele abe le-PhD kumbe futhi LLD kumbe i-Bachelor of Arts kumbe okunye engakayi kuyachumayela amatanka agcwaliswe imfundiso yenziwe ngabantu bayayithatha babayise ezikolweni lezi ezinkulu zokufunda phakathi lapho bayafaka kubo inkolo yabo enziwe ngumuntu futhi bayabuthana belalokho usuku olunjani esiphila kuhle amatanka enziwa ngumuntu akusinkinga akumangalisi into le isibe liphunga elibi omina kungenxa yokuthi abantu banatha kulokho futhi nxa abantu befuna injabulo lamuhla benzani abantu kulokuthi bamkele injabulo yenkosi bayaphendukela esonweni ukuthola intokozo abantu abahamba esontweni futhi bazithi bazinceku zikaKristu lapho nxa bezizwa benga hlalisekanga bayathunqiswa umhlanga wegwayi futhi lapho befuna ukuba lenjabulo bayagqoka impahla zabo ezingela buntu futhi baphume futhi baqume utshani lapho amadoda esedlula ukubenza babachayele ukhwehlo bayenza konke ukuthi babe lothuli bafuna ukufana lentshantshu zabadlali bamafilimu iyo intokozo yabo lapho uJesu wathi mina ngingumenelisi wabo isizathu baya kulokho ngoba kabafuni ukunatha kulowo mthombo bawalile wona abafuni ukunatha kuwo bayazibambanisa lolunye uhlobo lohlelo olwenze ngumuntu olunye uhlobo lwetanka eligcwele ngezinto ezithanda amanzi angagelezile ukuthi bahamba kanjani izolo besilabantwana le emfuleni ngiyakholwa bekungoqibelo ekuseni sehla lapho uBilly wayethiya esikepeni futhi sathatha abantwana umzukulu wami omncane futhi labanye indodakazi yami futhi indodana yami encane futhi sahamba saya emfuleni ukuyagada isikepe wongeke uhambe ngesikepe emfuleni ngoba ukwenyanyeka ukungcola abantu abangakhangelikiyo phandle le emfuleni bengagqokanga okupheleleyo futhi beqhubekela phambili isikepe sahamba ecaleni kwethu iqhuku labafana abaleminyaka elithumi lambili lithumilane munye ngamunye elotshwala esandleni sakhe futhi lomhlanga wegwayi bakubiza lokho ngokuthi ukuba lenjabulo oh mina umhlaba lo uzahlala okwesikhathi esinganani ngohlelo olunjalo ngakho-ke ukuthi bazikhulule emicabangweni yabo ukuthi nxa basifa baza kuya esihogweni into abayenzayo bayahamba futhi bazihlanganise lelinye itanka elenzwe ngumuntu ngakho lolo uhlobo olufanayo lwabantu ngoluhlala kulelo tanka akusilutho kuphela ixuku labangcolileyo oshobishobe abenyanyekayo bomhlaba futhi bayazihlanganisa kulokhu ngoba njengomama wami omdala wayejwayele ukuthi inyoni zosibalunye zihamba ndawonye ababuye emthonjeni futhi bahlanzwe kuleyo mpilo yesono bafuna ukuhlala phandle le futhi belokhu bebambelele ubufakazi bokuthi bangamaKristu kungani sebesuke kuyo umthombo weqiniso wentokozo impilo impilo epheleleyo futhi lokusuthiseka yiso isizathu bakwenza lokho ngoba befuna ukuzihlanganisa balohlobo olunye lwabantu lapho olukholwa kulokho lapha kungesisikhathi eside umfowethu Fred Lami nomfowethu Tom ixuku lethu lahamba kwelinye ibandla le-Baptist elaziwayo edolobheni eTucson ukuyobona nxa singathola ulutho oluncane olungasinikeza mhlawumbe umuzwa omncane omuhle futhi umthumayeli watsho ulutho mayelana labantu eGipite lapho besuka babesidla igaliki futhi lokunjalo babefuna ukubuyela njalo futhi badle lokho wathi lokho ngokunye okufana labantu lamhlanje futhi thina wonke umuntu wathi amen angaze mbone ixuku elinjengalelo ibandla lonke lalahlekelwa yikubona umthumayeli futhi bakhangela emuva ukuthi babone ukuthi ngubani othi amen kwabethusa phose bafa babengazi ukuthi kwakuyini lapho uDavida wathi yenzani umsindo wentokozo enkosini dumiseni yena ngamacaca umdumiseni yena ngamahaphu yeka yonke into elomphefumulo idumise inkosi futhi idumisa inkosi o uNkulunkulu uyajabula ebantwini bakhe yekela labo abafundileyo bathi amen nxa kukhulunywa into eyiyo kungani ungaphambuki ulelo hlelo futhi lamatanka omhlaba usiya kuhlelo oluthembekileyo lukaNkulunkulu okungumthombo ontshazayo uJesu Kristu kungani ungaphendukeli kuye lapho uNkulunkulu engumuphi wenjabulo yethu enkulu engumuphi wobunenge bendumiso engumuphi wokusithiseka kwethu okukhulu ukuthula kwemizwa yami kuvela kuNkulunkulu lapho ngidabukile ngithola ukusutheka kwami kuKristu hathi umhlanga wegwayi hathi ezintweni zomhlaba hathi ekuzihlanganiseni lesivumo senkolo kodwa ekumfumaneni yena ilizwi elithenjisiweyo alitshoyo yena nxa ngingahamba ngizabuya njalo ukulamukela ngithola injabulo yami kulokho kuyinjabulo yami bathi lamhlanje ngokuhlanganela lezi zinto futhi ngokwenza inhlanganiso yamabandla omhlaba ukuthi baza kwenza indawo engcono ukuphila kuyo Ngoku unseka kombono wami bazakwenza indawo engcono ubonela kuyo lokho nje into yonke isono ngokunjalo bathi ukuphila ku kodwa ukufela ku ukwenza indawo yokuhlala khona kumbe ukonela kuyo kulokuphila kuyo enye nje into phandle kuka Jesu Kristu lelizwi lakhe lempilo litanke livuzayo loba kuyini okuzama ukuthatha indawo yalo Loba yini ozama kuyenza ukukulethela ukuthula loba yini ozama kuyenza ukukulethela intuduzo uhlobo luphi lwentokozo olwamukelayo kuvela kuloba yini njengokuthatha indawo yalokho itanke livuzayo eligcwele kwenyanyekayo uyanika ukusutseka okupheleleyo ngiyakhumbula lapha izikhathi zehlobo ezedlulayo ngaphuma ngomnyango ngemuva kwakulokunye okungifana okulihlongandlebe phandle le okwathi kimi kwathi uyazi isizathu uhlela ukukhuluma ngabafazi ngaleyo ndlela beqoka okaphudula labo futhi lezinto wathi ngoba usukhulile wathi yiso isizathu kunjalo ngathi khangela la kule mnyaka enganani wathi amathuma amabili lesikhombisa ngathi ngisale mnyaka emnenge ngimncane kulawo ngangithumayela into efanayo ngathola umthombo wokusutheka uyisabelo sami amen kuphela ehlala enika lokho yibo ubuhle yikho okwami yikukwenza kwami ngikukhangelela kuye ngibona isandla sakhe sisebenza futhi ngibona akwenzayo yena akula omunye umthombo engiwaziyo okuligugu kugeleza okungenza ngibe mhlophe njengenqoqwane akulo omunye umthombo engiwaziyo kuphela nje igazi likaJesu Kulo mthombo ugcwaliswe ligazi elidonswa kusuka emthanjeni kaEmmanuel lapho izoni eziphoswa khona phansi kwesiphukula zilahlekelwa ngamabala onke amacala ngiyalitshela akula omunye umthombo engiwaziyo kodwa lo mthombo wangihlanza lapho ngingcolile ungigcina ngihlanzekile ngoba ngifuna ukuphila kuhle kuwo nginathe lamanzi amahle agcwalisa umphefumulo wami ngentokozo ngingabe ngisizwa ngiphansi futhi ngisizwa ukuthi angenelisi ukuya phambili elinye ithuba angenelisi ukuhamba loba ngaphi ngakho sengiguqa phansi futhi ngibeke umuno wami esithembiseni futhi ngithi Nkosi uNkulunkulu wena ungamandla ami uyikusuthiseka kwami uyigogonko kwami ngiyaqala ukuzwa olunye ulutho lubhubhudla lusuka ngaphakathi kwami le ngiyaphuma kukho Njengoba sengidlule iminyaka engamachumi amahlanu obudala ngiyavuka ekuseni uyazi ukuthi kunjani ngeke wenze unyawo olulodwa lusuke empedeni kalula mina bo awungeke ukwenze lokho kalula futhi omunye umuntu eminyango eqoqotha kumbe uBhili engitshela ukuthi kulendaba efuna isiphange phange kwenye indawo okumele ngiye khona futhi ngiyacabanga ngingakwenza njani ngizame ukubeka unyawo olulodwa phansi ngiyacabanga wena ungumthumbu ogcwele ngamandla ami amen amandla ami futhi besizo lwami luvela enkosini wena ungumthombo wamontazayo wena uyibutsha bami Nabo balindela enkosini bazavuselele amandla abo baza qonga phezu ngempiko njengenqulo baza gijima futhi bengadinwa baza hamba futhi bengapheli amandla Nkosi uNkulunkulu lo ngumsebenzi wami ukuhamba ngibiziwe emsebenzini futhi into yokuqala uyazi enye into iyaqalisa ukubhubhudla phakathi kwami Ngolunye usuku phezu kwenye indawo encane ngangilomhlangano lapha eTopeka, Kansas, kwakulomfana umthumayelo omncane omunye wabasekeli bami wokuqala umfowethu Roy ohlezi lapha uyayikhumbula indawo. Lapha endaweni enkulu lapha kwakulomthumayelo wayehambe phansi kophahla kube indawo umduli waceleni wambhucuzela phansi kwawo insizwa le yayiza kufa isibindi sakhe sasidubukile ubende lwakhe wasuswa endaweni amathani izinto amwela ngahlale kudleni kwekuseni ngikhuluma lomkami ngathi mkami uyazi ngabe uJesu wayelapha uyazi ukuthi yena waye Ngenzani ngathi lapho engisekela ngiyakholwa ilizwi lelo wayesekela uKristu futhi ngathi lelo liqinga lika Devil ngathi ngabe uJesu ube lapho ubeza hamba uyabeka izandla zakhe ezincwele phezukwakhe lo mfana ubeza sila angilandaba ukuthi isibindi sakhe sidubukile ubeza sila ngoba uJesu wayezangena lapho esazi ngempela ukuthi ungubani yena wayesazi ubizo lwakhe impalo yayiqondile iqinisa phakathi kwakhe ukuthi wayesazi ukuthi yena ungubani futhi hatshi ithunzi lokuthandabuza wayengabeki izandla zakhe phezu kwakhe futhi athi ndodana khula aphume lapho futhi ngathi akula bo devil abene lesihogweni ukumbulala lowo mfana lapho ke ngathi ubeza sila. Kodwa ngathi uyabona sithando, yena wayenguJesu, izandla ezincwele zikaNkulunkulu. Ngathi mina ngiyisoni, ngazalwa ngokuhlangana kwendoda lomfazi, ubaba wami lo mama wami, bobabili babeyizoni, futhi angisonto elungileyo. Futhi ngathi, kodwa uyazi ukuthini, nxa inkosi inganika umbono futhi ingithume phansi le, ngakho kungaba lo mahluko. Ngathi ngingahamba futhi ngibeke izandla zami phezu kwakhe, engaphuma kulowo mbheda nxa enganika umbono. Ngakho ngasengicabanga phezu kwakho konke. Nxa ngabe ngumbono kwakuyini? Kwakuyizandla ezifanayo ezingcolileyo phezu kwakhe. Aha, indoda efanayo imkhulekela, izandla ezifanayo ezingcolileyo. Ngakho ngase ngiqala ukucabanga, mina ngingummeli wakhe. Ngakho uNkulunkulu akangiboni, lelo gazi lalo olungileyo lihlezi phezu elathini, liyangikhulumela. Yena uyikwanela kwami, ongumkhuleko wami, uyimpilo yami. Ngathi into kuphela engenza ngibeke izandla zami phezu kwakhe ngokholo, ngoba ngangilokholo embonweni, futhi kungela mbono ukholo olufanayo lungenza into efanayo. Ngakho ngazibala ngingasilutho, kodwa ngambala yena eyikho konke kwami, uyimpilo yami, ungumlayi wami, akula nhlanganiso engithumileyo wangithuma. Haleluya, ngihamba ngebizo lakhe, ngizabeka izandla zami phezu kwakhe. Ngahamba lapho futhi ngabeka izandla zami phezu kwalo mfana, futhi lobo busuku wayesemhlanganweni eqinile ekahle. Amen. Oh yebo, yena ungulowo mthombo, akula omunye umthombo engiwaziyo, akula lutho kodwa igazi likaJesu. Ngiyanuka, ngingumhlamuki, sonke sinjalo, kodwa phambi kukaNkulunkulu siphelele. Uthi, wobani ngabapheleleyo, ngisho njengoyihlo osezulwini ephelele. Ungaba njani ngoba opheleleyo uyasimela khonale? Lowo mthombo ukhona lapho nsuku zonke, umutsha, hatho okunye okubolileyo, kodwa okutsha nsuku zonke, lokhu okugeza izono zami zonke, uyilowo mthombo. Ngathese kuvaleni, ngingatsho lokho, into ehlukene lalokho ngamatanka avuzayo, futhi kuza qina kuvuzisa okufaka phakathi. Nxa ubeka ithemba lakho lonke, isikhathi sakho sonke, futhi phakathi kwalawo amatanka angageleziyo. UJesu wathi, amatanka avuzayo. UNkulunkulu wathi, ayavuza futhi azavuzisa loba yini oyifaka phakathi kwayo. Awungeke uye kude lawo, ngoba azavuza. Ngoba yena uyindlela kuphela yokuya eqinisweni, ukuya empilweni, futhi kuntokozo ephakathi, futhi ukuthula kwaphakathi. Nguye yedwa kuphela, futhi indlela inye kulokho. Oh mina, umthombo ongapheliyo wokuphila nguJesu Kristu. Kungani? Futhi yena ungubani? Ilizwi ofanayo, ilizwi impilo, umthombo ofanayo izolo lamuhla futhi laphakade. Ikholwa leqiniso kuyintokozo yakhe ephakemeyo, impilo yakhe ephakemeyo, futhi lokusuthiseka kwakhe okuphezulu kukuKristu. Akula kupompa, akula kudonsa, akula kujoyina, akula kutshintsha amanzi, ukukholwa nje lokuphumula. Yikho lokhu ayikho khona kwabakholwayo. Njengobaba u-Abraham ngazange adonse, ngazange akhathazeke, ngazange ahlupheke, wayelizwi, wahlala phezu kwamabele ka-El Shaddai. Lapho u-Abraham eleminyaka elikhulu yobudala, uNkulunkulu wabonakala kuye futhi wathi, ngingumninimandla. Ibizo lesiHebheru ngu-El Shaddai, kusho olamabele. Futhi usugugile, njalo lamandla akho asephelile, kodwa hlala nje esifubeni sami, futhi umunye amandla kulo umthombo. Amen. Wayezimunyisela kukuphi umzimba omtsha? Wayelomntwana ngoSera, futhi iminyaka engamatshumi amahlanu esedlule kwaba labantwana bayisikhombisa ngomunye umfazi.
Oh,
El Shaddai, testament elidala litshengisa akwenzayo yena, istestament elitsha litshengisa azakwenza. Amen. Testament elidala. Manje umoya awusekho, ngakho ngizaphangisa futhi ngime lapha kathesi ngomzuzwana nje. Ngithanda ukutsho lokho ngingakavali. Ngangilo mzekeliso omuhle walokho ngesinye isikhathi. Ngangipatrola futhi abaningi abantu lapha phansi eGeorgetown, phansi eMilltown. Kwakujwayele ukuba emangweni lezintabeni umthombo, kwakungumthombo ontshazayo. wawuphosela phandle okungaba ngamafidi amane kumbe amahlanu amanzi entshaza isikhathi sonke futhi umthombo omkhulu kuleyo ndawo futhi wawugonjolozelwe ngokumilayo uyazi futhi izinto ezimila lapho kungani iminti futhi oh ngangijwayele ukomela ukufika khonapho oh mina bo ukufika kulowo mthombo futhi ngangilala phansi malungana lalinto futhi nje nginathe njalo ngihlale phansi futhi nginathe besengilinda futhi umnyaka ngomnyaka ngangilokhe ngisiza kulomthombo omunye wawungapheli ebusika kumbe ehlobo babengeke bawomise ngongqwane ungeke uwomise ngomqando umthombo ontshazayo ongitsho anginaki ukuthi kuqanda kanjani akusoze kuwomise ngomqando ungawomisa ngomqando kube liqa itanka lamanzi iqa elincane liyakwenza lokho boni kodwa into enyakazayo elokuphila phakathi kwayo iyanyakaza futhi ungeke uwomise ngomqando umthombo ontshazayo loba udangele njani umoya okhona endaweni lomthombo uhlezi uphila hlala kulowo mthombo futhi ngananzelela lapho ngadlula futhi nganginatha kuwo futhi o mina amanzi amatsha wawungadinga ukuthi ukhathazeke angazi nxa ngingafika lapho angazi ukuba sowayekela ukugeleza lokho egeleza umlimi omdala wangitshela wathi ubaba mkhulu wami wanatha kusukela ku futhi wathi awukazi uphunguke kumbe ngitsho lutho ulokho kungumthombo ufanayo untshaza ungena eBlue River le ngacabanga oh mina indawo elungileyo njani kunatha ngingahamba imayile ngiphuma endleleni ukuyafika kuleyo ndawo ngoba kwakuyindawo eqotho kunatha kuyo oh mahle kanganani lawo manzi oh mina ngangingena enkangala leyo Arizona kaTess ngisalokho ngicabanga ngayo umthombo lo omuhle phansi le nxa ngingahlala phansi kulokho njengoDavida watsho ngesinye isikhathi oh nxa nginganatha kanye kulo mthombo nxa wayengafika lapho futhi ngahlala phansi ngolunye usuku futhi ngaba le nto engajwayelekanga enzakalayo kimi futhi ngathi kuyini okukwenza uthaba esikhathi sonke ngifisa ukuthi ngingathaba kanjalo kungani angizange ngikubone unyukubele selokho ngibuya lapha akulalutho oludangileyo ngawe ngathi uhlezi ucela intokozo uyeqa futhi utshaza futhi uqhubekela phambili ebusika kumbe ehlobo kugodola kumbe kutshisa loba ikuyini uhlezi ucela intokozo kuyini okukwenza yini ikuyini ngoba nginatha ku hathi ngathi awu mhlawumbe omvundla abanatha ku futhi uyakuthanda kangaka hathi ngathi awu kuyini okwenza untshaze kanjalo kuyini okwenza ujabule kakhulu kuyini okwenza uhlale ugcwele intokozo ngathi kungenxa yokuthi inyoni zinatha ku hathi ngoba nginatha ku hathi ngathi awu kuyini okwenza ugcwale intokozo kanje futhi nxa ngabe lo mthombo ungakhuluma kimi wawungatsho lokho mfowethu Branham akusikho ngoba uyanatha ngiyakuthakazelela lokho futhi ngoba ngiyenelisa ukukunikeza inyoni ngiyayinikeza loba ngubani ofuna ukunatha into kuphela okumele uyenze ikubuya futhi unathe kodwa lokho okungenza ngijabule akusini engintshazayo ngenye into phakathi kwami iyangifuqa into engibhubhudlayo futhi yiyo indlela okuyikho khona ngempilo egcwaliswe ngumoya njengoJesu wathi yena wayesebona uyapha imthombo yamanzi iqubuka kusiya empilweni laphakade umthombo ontshazayo kuphuphuma okungapheliyo okuhlezi kugeleza loba ibandla lonke liphansi kumbe phezulu ulokhe usemthonjeni kungani uthatha uhlelo lwenhlanganiso endala futhi letanka lamanzi eligcwele izibungwana futhi lento yonke futhi unathe khonapho okulento ezibolileyo lapho umenywa emthonjeni umthombo ontshazayo ngicabanga ukuthi wawufuqa njani futhi uphosela phezulu futhi ubhubhudla futhi uhleka njalo ujabula njalo useqa futhi udlaladlala kuqanda lesina kutshisa komile lapho ilizwe lonke liwoma kwakuntshaza nje ngendlela okwakuhlezi kusenza ngayo ngoba wawujulile uxelile waphuma phansi khonale emadwaleni oh yeka ngihlale ngalokho kuntshaza thatha zonke inhlelo zakho ozifunayo ezenzwe ngabantu imithombo yonke emdala elokubula kodwa mangize kumbe amatanka amanzi alokubula kodwa mangize kulo mthombo mangize lapho yena agcwele khona uyintokozo yami uyikukhanya kwami ungamandla ami ungamanzi ami uyimpilo yami ungumsilisi wami ungumsindisi wami uyinkosi yami yonke into engiyidingayo itholakala kuye kungani ngingafuna ukuya kokunye nje mfowethu that Aungeke uze kulumthombo lobusuku. Aungeke na nga ungazake ube khona lapho. Aungeke yini ukwamukele khona lobusuku lapho sikhothamisa amakhanda ethu.
Broken sister.
Amatanka amanzi adabukileyo. Avuzayo evuza kancane. Umhlaba uvuzela kancane kuwo. Ingcekeza esuka ezibayeni futhi nakwezinye izinto. Nani kungabi yilumthombo ukuthi lezo zinto zingeke zihlale phakathi. Lumthombo omkhulu ogcwaliswe ligazi elidonswe emthanjeni kaEmmanuel. Kungani ungakwamukeli lokho lintambama? UNkulunkulu makasize lobu busuku kulindawo ewomileyo. Njengomprofethi wathi ulidwala elizweni elikhathazekileyo uyilowo mthombo. Awungeke uze kuye lobu busuku enhlizweni zenu lapho sikhuleka. Baba othandekayo osezulwini, akula omunye umthombo lapho uNkulunkulu khala. Akula omunye umthombo engiwaziyo, akula kodwa igazi likaJesu. Ngazalwa lapho, ngakhuliswa lapho, ngifuna ukuhlala lapho, futhi ngifele lapho, futhi ngivuke lapho ebukhoneni bakhe. Izikhathi zonke Nkosi, ngenza ngibe sebukhoneni bakho, ngoba akula okunye engikwaziyo, akula sivumo kholo, akula thando kuphela uKristu, akula sivumo kholo kodwa uKristu, akula bhuku kodwa iBhayibheli, akula okunye nje, akula ntokozo ngaphandle kwakhe. Ungamsusa yena kimi, oh Nkulunkulu, anginaki ukuthi ngilokomhlaba okunganani, kuyabe kulokho kufile. Ngingazulazula, izandla zami ziphezu kwekhanda lami, umsuse kimi, ngizabe semfile Nkosi. Kodwa yena makabe phakathi kwami. Ngakho umpalakazi uzabe hlabusa njengonkwenkwezi. Ngakho akula ndawo ezichisayo futhi akula ndawo ezomileyo. Ngitsho ukufa ngokwakho akula kunqoba. Masibe laye Baba, munikeze ngokugcweleyo kulo lonke ikholwa lapha lobu busuku njengoba belinde kule likamelo. Iningi labo kumele litshayele emgwaqweni lobu busuku lapho besiya emakhaya abo, futhi lokho makube ikucabanga kwabo. Ngiphila kulowo mthombo, ngiphila lapho ukunatha okutsha ihola ngehola. Futhi nxa bengakayamukeli lokho okwamanje, mabamukele yena kathesi ukuza bathathe umthombo kanye labo. Ngizahamba lawo, ngizakuba lani kuze kube semaphethelweni omhlaba. Nikeza lezi zinto Baba. Futhi manje lapho sikhothamisa amakhanda ethu, ukhona omunye lapha lobu busuku, kumbe bangaka bangathi, Nkosi, ngise kulowo mthombo kathesi nje. Angizanga lapha ukuzokuzwa nje, ubuye ukuzodingisisa olunye ulutho. Ngize lapha ukuzokufumana wena Nkosi. Ngiyakudinga lobu busuku, buya enhlizweni yami kathesi. Ungakwenza na Nkosi. Nkulunkulu alibusise, Inkosi ilibusise munye ngamunye. Baba, ubonile izandla la phezulu futhi phakathi lasemdulwini futhi la kwamanye amakamelo naphandle, ubabonile Baba. Ngiyakhuleka ukuthi ubaphe konke abakudingayo. Mhlawumbe bebenatha kwelinye itanka lamanzi elidala Nkosi, lapho kuphumulwa khona endleleni yengxenye, lapho enye indoda yagebha itanka lamanzi sokungcolisiwe inhlobo zonke ezingajwayelekiyo ezemfundiso, bephika ilizwi. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lobo busuku bazabuya kuye ongumthombo, lowo mthombo wempilo, unikeze Baba. Ngiyabanikela kuwe kathesi ebizweni likaJesu. Futhi wangitshela nxa ucela loba yini ebizweni lami kuza kwenziwa. Manje angeke ngicele lokho Nkosi nqabe ngingacabangi ukuthi akwenzakali. Ngiyabe ngikutsho njengomkhuba ojwayelekileyo, kodwa ngiyabakhulekela ngokuqiniseka. Ngiyabakhulekela ngikholwa ukuthi uzanikeza owakuthembisayo. Futhi manje ngibasusa kude letanka lamanzi lobo busuku. Ngiyabasusa endaweni abakade benatha kuyo, lapho abangasuthiseki khona. Baye kulo mthombo, ngikwenza ngebizo likaJesu Kristu. Bangabakho Nkosi, bayekele banathe kuwe amanzi aphilayo, mthombo wamanzi aphilayo, ebizweni likaJesu. Ngiyakucela lokho. Amen. Kunikeze Nkosi.
Oh,
kulikuku lokho kugeleza okungenza ngibe mhlophe njengenqoqwane. Agula umunye umthombo engiwaziyo. Agula kodwa igazi lika Jesu. Kuyini okungahlanza izono zami? Agula kodwa igazi lika Jesu. Kuyini okungangenza ngiphelele njalo? Agula kodwa igazi lika Jesu. Oh, Jesu philisa laba Nkosi. Kunikeze lokho Nkosi. Ngebizo lika Jesu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi wena wazi zonke izinto. Agula omunye umthombo engiwaziyo. Oh, agula kodwa igazi lika. Cabangisisa ngakho. Agula omunye umthombo engiwaziyo. Angazi lutho nje kodwa yena. Angifisi ukwazi okunye kodwa yena. Agula kodwa igazi lika Jesu. Oh. Kulikuku. Ukugeleza. Okungenza ngibe mhlophe njengenqoqwane. Agula omunye umthombo engiwaziyo. Oh, agula kodwa igazi lika Jesu. Lapho sihlabelela lokho, njalo asiqawule nani izandla lomunye. Ngiyathandana na, ukhona nalapha olento emelana lomunye. Nxa ikhona, kuhamba uyayilungisisa. Awuthandi na? Masingasuki lapha sinjalo bona. Nxa ulensolo ngomunye umuntu, kuhamba uyokulungisisa khona manje. Lithuba lakho ukuhamba. Uthi mfowethu, dadewethu, ngakhuluma okunye mayelana ngawe. Ngacabanga okunye bengingahlosanga ukukwenza. Ngithethelele. Bona, iyo indlela yokukwenza. Masibe nomthombo phakathi kwethu sonke isikhathi, bona. Agula omunye umthombo engiwaziyo. Agula kodwa igazi lika Jesu. Oh, kulikuku. Lokho ukugeleza ukungenza ngibe mhlophe njengenqoqwane. Oh, agula omunye umthombo engiwaziyo. Agula kodwa igazi lika Jesu. Oh, akamuhle yena na. Agula omunye umthombo. Asingeke sizincolise ngezinye izinto. Sizehlukanisile sachiya umhlaba emuva. Asisafuni futhi igarlic yaseJupiter lamatanka adabukileyo. Sizehambeni lenkosi uJesu lelodwana elitshayiweyo. Amen. Sisidla imana evela phezulu futhi sinatha sisidla ukudla kwengilosi futhi sinatha edwaleni. Amen. Agula omunye umthombo engiwaziyo. Agula kodwa igazi lika Jesu. Manje sikhothamiseni amakhanda ethu. Ngikholeka ukuthi uNkulunkulu uzalibusisa kakhulu munye ngamunye wena, ukuthi umusa wakhe futhi lesihawu kuzakuba lani kuviki yonke ezayo. Kuthi nxa enye into ingenzakala ukuthi omunye wenu angale kweveyili manje, khumbula nje ngamafola ambalwa futhi uphumule size sihlangane. Khumbula lokho, labo abaza bephila futhi besele abayikwenqabela labo abalelele, ngoba icilongo likaNkulunkulu, lelo cilongo lokucina elesithupha lisanda kukhala. Futhi lelo cilongo lokucina, njengophawu lokucina, kuzabe kubuya kwenkosi, lizakhala futhi abafileyo kuKristu bazavuka kuqala, baphumule kuze kube yileso sikhathi. Futhi nxa ulimala, khumbula, thatha ibizo likaJesu kanye lawe njengehawu kuyo yonke imjibila. Futhi nxa izilingo zikuhanqa, phefumula nje lelo bizo elingcwele emkhulekweni. Oh, develi bayabaleka. Khumbula nje, siyathemba ukuhlangana lani ngesonto ezayo ekuseni. Liletha abagulayo labahluphekayo. Lizabe ngilikhulekele. Lingikhulekele lami manje. Lizakwenza na? Uthi amen. Ngizalikhulekela ukuthi uNkulunkulu abusize. Ibizo emkhulekweni. Ibizo elilikhulu. Ibizo elilikhulu. Olimnandi kanjani? Uthemba lomhlaba futhi intokozo yezulu. Ibizo elilikhulu. Olimnandi kanjani? ithemba lomhlaba futhi intokozo ye zu ebizweni lika Jesu sikotha sisiwa ngobuso enyaweni zakhe inkosi yamakhosi ezulwini sizambeka umqele lapho uhambo lwethu seluphelile ibizo elilikhulu ibizo elilikhulu alimnandi na futhi lilikhulu ithemba lomhlaba futhi intokozo yezu ibizo elilikhulu ibizo elilikhulu olimnandi kanjani ithemba lomhlaba futhi intokozo yezu kuhlezi kunzima ukulichi loba ngikwazi ukuthi liyatsha kodwa kulento mayelana indima eyodwa yolunye ulutho ngingakwenza na lingakwenza na makubusiswe isibopho esibophayo dade wethu bangaka bazi ingoma endala sasivame ukuyihlabela iminyaka eminingi edluleyo futhi bengicabanga lobu busuku izandla ezimbili phakathi kwamakhulu abangasekho lapha sivame ukuhlabela leyo ngoma ethebhanekeli futhi sihlanganise izandla makubusiswe isibopho esibophayo sengangcwaba iningi labo khona lapha emangcwabeni balindile ngizababona njalo ngiyababona kanye ngesikhathi embonweni lapho ngikhangela ngangale kweveyili bakhona le asikhothamiseni amakhanda ethu kathesi sihlabele makubusiswe isibopho esibophayo inhliziyo zethu ethandweni lwesikristu ubudlelwane kunjengalokho okwaphezulu lapho si manje finyelela komunye futhi ubambe isandla somunye lapho sehlukana kathesi khothamisana ikhanda lakho uyasizwisa ubuhlungu ngaphakathi kodwa sizahlala sihlanganiswe enhlizweni futhi siyathemba ukuhlangana njalo amakhanda ethu ekhotheme ngiyanikeza inkonzo kumfundisi kathesi futhi sehlukane ngo